umqakathekile ngakutshela abalaleli inkinkamili ukuthi iVAT is a public institution. It's answerable to the public. It is a government parastatal. It's a public institution. Not answerable to government, but answerable to the people. I-election eyikhondakthayo ayisiyo government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo. So urayithi u-Chief Champion Chamisa naye sithi yena kakutshengiswe abantu babe kwazi ngoba nakuthinti iyapublishwa ku-government gazette kutsho ukuthi yinto esitshelwa abantu ukuthi it's a public document. So kufanele ebantwini into yabantu. So right, ukuthi sibone for sure ukuthi kona khonoko okufakwe ngupresident yikho okuvela kuVAT. IVAT layo isilomlando wokuthi nga abantu befuna ugwalo lolo. So kufanele babanike ngoba vele soluyi-public document. So akuna sizathu zokuthi kani ngoba nasebesala sekutshengisa ukuthi iVAT kayisayenzi ama-election isenzela abantu. Kodwa kuthi ukuthi ukhona esimenzela hathi abantu beZimbabwe. So khonokho ngezindlela nxa silandela umthetho welizwe nokuthi ilizwe likhokhelwa njani, iVAT iyalisephula umthetho ingayisala ukuthi ikhiphe nolokwalo.
IVAT yona ihlezi isitsho baba Bhebhu ukuthi iqhuba umsebenzi ngemfanelo njalo akukho okubi engakufihla kanti njalo akukho okungaqondanga ekwenzayo.
Ukuthi sivumelane nabo lokhu abakutshoyo abasitshengise phela nxasitakuba akukaba ngakufihla labe ngafihlile do abaqale ngogwalele ngale ukuthengisa ukuthi bakutshengise ukuthi kabafihlile. Kodwa singabona lwesala logwalo kuthi kuyake selesihle ugwalo. So sesizabatshela ukuthi hayi lithinga lisihle lutho kodwa linaselisihle ugwalo. So kabasitshengisi ukwenzela ukuthi sisuthiseke ukuthi umsebenzi wabo bawenze ngemfanelo.
Nxa kukhona elikusolayo kuyini okungaphekwa khonapho? Kuyini abangakupheka okweZAC okungenza bangathandi ukuthi lolo gwalo lubonakale ngabantu?
Ungakhohlwa into inkamile ukuthi ugwalo lolu luqale lwasolwa hatshi kuphela yibandla le-CCC. Lusolwe lwaze lwasolwa ngabanye bezandla. Lusolwe ngama-opposition parties wonke jikelele. Kwasekuthiwa iVAT kayihambiye lilungisisa. Nxa isilulungisisile lokho kade lusolakala, sekungumlando weVAT ukuthi ikhombise abantu ukuthi lokhuyani kade likusola sesikulungisile nanku yikho sikuhambise kupresident. Ngoba ugwalo lolo is a public document. Into ama-constituents lama-ward lapho kuhlala khona abantu, lapho kuzavota khona abantu, babe kutshengisa ama-polling station lapho kuzavotela khona abantu. So kuthi ukuthi yinto yabantu asonto yabo, bangaze bayibambe nganiyinto yabo okuthiwa yi-private entity. Yinto yabantu, kabaveze into yabantu kubanikazi ebantwini.